kufanele ukuthi izwe lakithi nalo noma lihlangana nabanye abantu kukhona kunye engabe kumhlambe kukhona kusolekayo kodwa ke inkokheli zonke mazihlangana kukhona abafundisana khona. Siphila esikhathini samanje ukuthi umhlaba wonke le kunezimpi kunani yonke into ngakhangela ko-Russia abantu bayalwa kodwa ke mabe hleli phansi bekukhuluma kungaba khona ukukhumisana komndoda kodwa ke mabe balekelana kuyoba kwese abantu bazoba kuphela abantu kuthola ukuthi ma kulwa indlovu kulimala libona ujani babamthemba. So elami lithi kufanele ukuthi ubaba uMnangagwa mayikhokhele iZimbabwe afike e-United Nations or every time akumele inkokheli yeZimbabwe ibe khona kumele abe khona.
Baba Ncube,
akusizi lutho ukuya kwi-United Nations imihlangano naleyo. Kungaba yikuvakasha nje okokuqedisa isizungu ebantwini abadala. Uke wakutsho umgabe onguye ufolomani wabo abafundisa konke ukuthi i-United Nations kayibisi lutho. Ngoba angaze aye khona phana kumele kube lokupimekayo phela azabuye kuphethe. Kodwa angiboni ekuya nako. Njalo nxa kulalokho akutshoyo ubaba ukuthi i-disengagement ukuthi abantu bazahlala nini beku-isolation. Kumele ke kuchaze ukuthi i-isolation yakho yavela ngapha. Yindaba i-isolation yakho ingabanga khona ngo-1980. Waye ingabanga khona ngo-1985. So ngokunye kumele sikukhangele khonokho. Mina ke nxa sikukhangele ukuvakatsha komuntu omdala laye esiya kuma labanye angathi lawo lokujabula kancane kungabe kuyinto enhle. Kodwa akakulanto esizayithola thina la. Ilizwe akakulanto elizayithola, akakula investment esizayibona.
Mlalazi ungamphendula ngolapho ke uNcube utsho ukuthi kambe kukhona okubambekayo uMnangagwa azabuyela lakho yini ekhaya, kumbe uyahamba nje ezifakele izandla esikhwameni.
Amazwe wethu uma ukhangele i-Africa yona kumele by day ikhokhelwa kumuntu oyedwa, sibe ne-leader nje ikhokhele i-Africa. Kodwa ke thina sa-divide ukuthi sibe weak. Sinabantu abazoba yi-54. Njobe sithi babu Ncube ukuthi bahamba babuye bengaphethe lutho ngoba obviously abantu bona lawo esiya kubo abasithathi njengabantu ngoba bayazi ukuthi basihlukanise. I-Africa kumele ngabe manje ilwise ukuthi sihlangane abantu bamnyama sibe ama-Africans. Singabi le nto ama-Bantustani akhandwa yibo bona labantu abase-New York abelungu abasikhandele ukuthi ithole ukuthi izwe elincane njengeBotswana oSwatini but yizwe. So ukubuya bengaphathanga lutho angikhona ukuthi nomenta kungaba nenkokheli ethandwa yibo bona labo nto siya kuingale kuyiphethe anything ayikho into ezokuyiphethe ngoba bafuna bona ukuthi banwa emuva ngeke bayinwa emuva kwesibonayo noma ukhangele besikhona ngapha England bokungcwathi uQueen ngapha ngibonile ukuthi baphathe inkokheli zakithi ziphathwe kanjani. Nalezi ezinye eziyabe zithwele ukuthi bayachayela izandla ukuthi izwe lithole inkokheli abayifunayo naye bayiphathe ngaleyo ndlela bangidide the buses like yabantwana besikolo. So kubonisa khona ukuthi thina abantu bamnyama kunokuthi siloku sigqokana sixabana nenkokheli zethu kufuna kube nendlela ukuthi singabambani soba stronger than inkokheli zethu. Inkokheli ama-politicians abane-power ngoba sihlukene thina sihlukene yiko singagqinanga bakithi.
Yes, siyakuzwa kakhulu umlalazi. Iphoso lokugcina khona lapho Ncube.
Umlalazi uyavuma ukuthi akulanto abazabuya layo. Bayekwejisa. Okwejisile ungcono uyakacuphe lokungamazambane ugogo wayifaka ku-fastcoat afika sinike lathi abazulu. Manje lokhu kukwejisa lokho abakwenzayo. Akulanto okuzayiletha. Ukhuluma nge-Africa. Kambe bangavuma inanga ukukhokhelwa ngumuntu we-Africa kusehlula ukuthi eZimbabwe kube lo muntu ozakhokhela kumele kube nguye yedwa. Even e-Africa uzafuna kube nguye into yakhona izakwehlula still yona le. So ke sikubona kuyize lokho okwenzakalayo yikudlaliswa kwezimali kuyo emihlanganweni kubuywe njalo kuyafanana ku-Security Council kabakho yikuyancenga nje ukuthi kuthi hayi ubaba labo behambile emthimbeni lo bezabuya kungalathamba liphethe.
Ye, baba Mlalazi elokugcina sibili ngamafutshane baba.
Okay, masihlangana sikhuluma kukhona okunye kubambekayo. Ngoba nometa kungasoze kwenzakale namhlanje kodwa kukhona abakutshelana abakutshelwayo ukuthi madoda kufanele sibambane. Ngiyathemba ukuthi uma ungakhangele i-America kakhulu nezwe lakithi bekuyikati nenja. So ngiyabona ukuthi uba uBiden uke wathi ngcono nginxusela abantu baseZimbabwe sibe sibonisana singenze njani for the sake of abantu beZimbabwe ukuthi baye phambili ngoba masiloku sivuma nathi ukuthi kuxatshwane kubantu bengabambani kangaka kusiza ngani yini ebambekayo thina esiyitholayo.